umuntu ozibhekayo zakuthinte zwapungufa umgabe yiwo kuphela umasiko wabakhona. Kodwa-ke laba babevele bebambe umbuso kamgabe beyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo Mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kuthinte negama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana i-economy isibekwe than ngesikhathi kamgabe. So akula mehluko i-Ellen Friedman Foundation bengilalele ama-argument abekhona abeqondile.
Amagqwetha ka-Helen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe. Kuliqiniso yini khonokho?
Ikhomishini ekaPresident Montlante yaba yikumosha nje isikhathi. Uzakhumbula khona wana ngenziwe ibe public, njalo akula ninto into eyodwa eyalandelwayo. So uMnangagwa akalalele muntu, ngitsho labangani bakhe kabalaleli, ngitsho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. Okwakuza kuba nzima ukuthi alalele ikhomishini avele iqambile ingasiyela Judicial Commission.
Abathuthisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla wokubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
Baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifunctiona independently of i-judicial. Kodwa-ke nxa ekhona ose-South Africa ongasuthisekanga nesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Enginethemba lokuthi umthethwandaba wase-South Africa uzaletha isixazululo ngendaba yamaphemithi okuza siza yena uhulumeni wase-South Africa kanye nalaba abasekuthethe ngalesi sikhathi ekuzizalwane zaseZimbabwe.